sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesithathu mhlaka 29 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Amapolisa anti uzulu kumele achiyane lokugcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi olahlekelwe $45,000. Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emolini kaArchbishop Desmond Tutu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2099 belomkhuhlane lo. Inani lasebebhubhile likhwelela yaku 4940. Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bangu 32,645. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 1,855, kuthi abahlatshwe esibili bangu 2,048. Amapolisa asexwayise uzulu kanye labo somabhizimusi ukuthi bengaze bagcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi weHarare othathelwe $45,000 emoteni ngomvulo. Amapolisa athi usomabhizimusi lo wakhonjelwa ngompopo izigebengu eserobotini zasezimhudula zamjikela phandle kwemota zahluthuna imali zanyamalala. Ubugebengu obunje lobo kugqekeza ezindlini sobubhahile kakhulu kulezinsuku. Inengi lithi okudanisayo yikuthi amasotsha amele avikele umphakathi lawo alesandla kuzehlakalo lesi. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Kuyinto embi kakhulu ukuthi abantu besebenze kanzima balahlekelwe izimali zabo. Imali enganga leyo $45,000 noma $10 noma $1,000 nxa ngabe uyisebenzile ngendlela yebhizinisi kumbe ngendlela thile wayihlanganisa, imali yokusebenzela wena yokuthuthukisa wena yokuthuthukisa umphakathi yokuthuthukisa abantu bakho, hayi yokuthi ilandwe endlini izokwebiwa ngabantu, kuyinto embi kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu badinge indlela ezinhle ezokuvikela imali zabo, kungazakali ukuthi kambe imali engako ikhona inendlini ingavezwa, bangayi ku Facebook la kubo WhatsApp lapho abaxoxa khona ngezimali ezinengangaka beveza le notho yokuthi ikhona ngekhaya, kuyabangela ubusela lokho. Ngakho ke kuyaqhakatheka kakhulu ukuthi abantu bavikele lokho abakusebenze kanzima ngokuphatha ngendlela efihlakileyo.
Singathi abantu bagcina izimali ezindlini ngokuthanda yini Ncube, nxa sikhangela osokuke kwenzakala kuzimali zabantu ebezigcinwe emabhanga.
Vele ngeke ukukhuthaza abantu ukuthi bagcine imali ebhenki, ngokuba amabhenki eZimbabwe ungafaka imali kawusayitholi njalo. Ungahambisa nje kumbe $1,000 ukuze uyihlanganise njalo uyithatha kone bhenki, kuyakuthatha ungunaphakade. uzachichusa chicha usiya khona emabhenki lapho ungatholi lutho ngoba sekwafa phela amabhenki lizwe lelibuswa kabe kakhulu iZANU PF iqede edu ngakho ke kulengozi enkulu eyokuthi abantu bagcine izimali ezindlini kodwa ke futhi ikhona ingozi lobubi bokuthi iye emabhenki yingakho abantu bona bese bagcina izimali ezindlini ngoba bese sabe ukuthi phela nxa isiye emabhenki kasayitholi ngakho abantu abazikhetheli ke ukuthi imali bayise emabhenki kumbe bayigcine ezindlini iyalahleka imali iyathathwa imali yibhenki ungabusayithola njalo
izehlakalo zamasotsha abamba inkunzi lagqekeza ezindlini zabantu ehlomile entshontsha imali zikhanya zisanda ezweni ungathini ngalokho
yekhona kunjalo siyabona kulamalanga kwande kakhulu ukuthi uthola bebutho beyibabebayo ababamba inkunzi kuveza kahle kamhlophe khona lokhu ukuthi umthetho udilikile kanti ke futhi ilizwe elifanele livikele abantu alisabavikele ngoba phela abantu bafanele bavikele ngamapolisa nabebutho labanye abaphethe ezomvikela nxa sekuyibaba abamba inkunzi abathathela abantu kubonisa ingozi enkulu kakhulu kuyadingeka ukuthi bakusukumele khona lokho abasemagunyeni abasemandleni ukuze abantu bavikeleke ingozi enkulu leyo ngoba phela amasotsha alezikhali xa esebamba inkunzi kumisa kababantu ilizwe lelithi ukulungisiswa ngokuphangisa konke khona lokho esikubonayo kudalwa yipolitiki politiki nxa ingazange yalungiswa ezomnotho ngeke zilunge ezomnotho zingalunganga imali kayisoziye emabhenki inkunzi izabe ibanjwa abantu besebelwa imali zabo ngakho ke kasilungiseni ipolitiki ukuze kulunge konke ngendlela efaneleyo
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Abalamabhizimusi asathuthukayo sebecele uhulumende ukuthi abasize ngemali yokuqinisa amabhizimusi abo kusungulwa nje umnyaka omutsha ngoba bedonse nzima lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokutshabalala nje komnotho. Omunye wabosomabhizimusi laba ngumnumzana Alec Ndlovu yena othi bekungelula lonyaka.
Umnyaka lo esiwugqibayo ube ngumnyaka onzima kakhulu ekwenzeni ibhizinesi ngenxa yobhubhane lolo le-COVID-19 olwenze ukuthi kube lalokho okuthiwa yi-lockdown okubangele ukuthi ama-businesses avalwe. Abantu bayehlala phansi kusesatshelwa ukuthi kungamemetheka phela lelo gcikwane. So uvalwa kwama-businesses, uvalwa kwama-borders, ukuvalwa kwemisebenzi eminingi kakhulu kubangele ukubana abantu bahlale phansi. And lokho kwenze ukuthi-ke ama-businesses amaningi alahlekelwe kakhulu, elahlekelwa inzuzo, elahlekelwa imali.
Ziyavulwa izikolo kunsukwana ezilandelayo. Ungathi ikhona yini imali?
Ziyavulwa izikolo baba ngeviki ezayo. Uhlupho olukhona yilo sibili lokuswela imali. Sananzelela ukuthi izikolo nxa zivula kuswelakala i-school fees, kuswelakala ama-uniforms, kuswelakala ingwalo. Lakho konke nje kunenginengi okuswelakala. Kulabanye abazayo begadiswa besiya izikolo ezingaphandle. So isikhathi esiyakiswa isikhathi esiswela ukubana abantu babe le mali. So i-challenge esihlangana layo sibile mboni nganti abazali abaningi sizabe siyilohlupho lonolo lokubana sivela ukhefu futhi lalo ebelichitha imali lanxa singazange sijabule njengalokho esikujayeleyo.
Kuyini elifisa kwenziwe nguhulumende okungenza impilo zenu lamabhizimusi enu athuthuke?
Impilo yethu baba yeyeme kakhulu ekwenzeni amabhizinisi and nxa umnyaka uzaqalisa esikukhangeleleyo ukubana sizakuba lamathuba angcono akusebenza lokuthi senze inzuzo, senze imali, senze iprofit engcono. Sikhangelele ukuthi-ke uhulumende aqhubeke njengalokho sivela esikhathini lapho amabhizinisi akade evaliwe. Sikhangelele ukuthi uhulumende ahlanyele ama-loan afake esingathi business support ngaphansi kogatsha lwe-ministry SMEs okunjengokubana-ke siphiwe ama-soft loans ukwenzela ukuthi abantu baqalise kakutsha amabhizinisi ukwenzela ukuthi basebenze ngendlela eqondileyo ekhangelelwe ukuthi-ke ama-businesses abo angaze awa kodwa aqhubekele phambili.
Umnumzana Alec Ndlovu ungusomabhizimusi. Uhulumende uke waphathisa amabhizimusi amancane ngemali lonyaka, kodwa iningi lithi ayilethanga mahluko leyo mali ngoba ibingcosana nje. Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emulini kaBishop Desmond Tutu kulandela ukubhubha kwakhe ngesonto. UTutu uchonese leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye 90. Uzabekwa ngomgqibelo. Nangu umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sikhala lemuli kaDesmond Tutu osichile usithi intaba idilikile ilanga litshonile. Ngalokho mahlabe Zulu sithi imuli yonke yeSouth Africa ayikhale ngethemba ngoba ubaba usebenzile njalo uNkulunkulu wamupha isikhathi eside, isikhathi esiningi abantu abahle abaphili abadala bathi isitshe sihle asidleli, kodwa siyabonga ubaba ufikise iminyaka 90 years, waba le 20 years ekuthiwa ibonus. Yikho ke siyakwazi ubaba edelwele amalungelo abantu, amalungelo ayinqaba. Siyakwazi mhlophe komunye umnyaka wathuka ngu-late president uMgabe, njengoba sisazi ukuthi ubaba uMgabe wayeziphatha njani. Wayesesatshwa ngamanye ama-president labantu bonke, kodwa ubaba umfundisi Bishop Desmond Tutu wamqonda amanqamu wathi hatshi bo, landela umbuso okhululekileyo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Abezanu PF labo bathi bakhala ndawonye lomdeni kaTutu. Bathi ube ngumuntu ohloniphekayo obedume kakhulu ngokulwela amalungelo kaZulu. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi ibandla leZanu PF liqhube ugetho lwalo lokudinga inkokheli yezabelo phakathi kwenxabanxoza enkulu izolo, amanye amalunga ekhala ngokuthi kube lokuqilibezela. Kodwa iKroniko ithi ukhetho lolu luqhutshwe kuhle kakhulu ngokuthula ngendlela ecacileyo esuthise amalunga eZanu PF amanengi. Izim Life ithi kulesotsha elibotshiweyo lisetheswa icala lokugwaza lokubulala umuntu ebhawa yalo ngelanga leKhisimusi eStone Ridge. Umsolwa weDington Machaka ubikwa ebulele uJohnson Mungwevu ngemva kokuba uMungwevu embuzile ukuthi kungani ethengisa utshwala obutshisayo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Balaleli labasakazi sanibonani, injani? Yezubuhlungu ngehlelo osoluthathwa nguhulumende wethu kathesi lolu olokuthi kuthiwa ama-passports etshintshwa futhi. Ungaya kwelinye ilizwe kumbe njengeGoli uyathola basebenzisa ama-passport awabo abaqala baplana bewanika abantu ukuthi vele a-permanent alungile. Thina wethu sokuhlala kuyifeki, imali yifeki. Kwaqala kwabala amadola, kwabuya ama-barrier check, kathesi kula mabhondi. Amanye amazwe ami ngemali yayo efana nayo. So kathesi sinama-passport osothiwa serongo sokufuna kuqaliswa amanye. So abantu abathatha ama-passport ngo-December bale 1 year 10 years, in 9 years, yonke kumbi i-8 years, i-7 years izihamba mara nje, kodwa 2023 ayexpire, i-7 years ihambe mara, sukhiphe enye imali futhi. Kanti bekunani ukuthi ayekele amapasipoti laba abavele belawo, etshintsheni uhlelo kulaba kade bengakathathi, kulaba kade vele belawo abayekele bekhontinye ngawabo wona lana ezefika ebangela ukuthi expire, besebekhona beyathatha amanye. Nxa engumuntu olothando labantu, ozwela abantu, kodwa nje indlela ukuthi ungani kukhuthuzwa abantu kunzima lokhu. Shuwa, heyi, angazi kakasixolele uhulumente lokhu, kakasixolele shuwa. Sizaphephela emazweni ize siphelele khona sonke, sibalekele i-corruption ekhona eZimbabwe. Shuwa, 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 kuzima lokhu.
Salibonani basakazi baka Studio 7, ngiyalibingelela. Igama lami ngingobambanani Dube, ngikhuluma ngiseZimbabwe. Ngiyalibingelela ngamafitshane lonke basakazi baka Studio 7. Ngibingelela ubaba uNtungameli Nkomo labanye nje bonke khona ngapho. Ngibese ngibingelela unkosikazi wami yena engusibo Nkosi Ndlovu. Ngibingelele labantwana bami uRuth, uBlessing loPresence. Ngibe sengibingelela umama onzalayo uQobo yena ekhonapha kulona leli eZimbabwe. Ngibe sengibingelela ubaba onzalayo yena eselizweni leSouth Africa, igama lakhe kuthiwa nguNelson Dube. Ngibe sengibingelela izihlobo zikankosikazi wami. Ngibingelele umamazala wami yena igama lakhe enguSibusiso Ndlovu. Ngibe sengibingelela lo mamazala omdala yena ekhona ngapho elizweni le America kuthiwa nguJuliet Ndlovu. Mbingelela laye laloba engangazi, hayi isikhathi siyeza sizahlangana ukuthi hey, indaba ezezikolo ziyahlupha lezi, kuthiwa imfundo iyakha isizwe. Lami ngisesikolo kodwa uma ngiqeda isikolo hayi yonke into izalunga. Ngibe sengibingelela lo malume kankosikazi yena engu-Innocent Ndlovu eselizweni laseBritain. Ngiyababingelela labanye bonke engikhohlwa ukubabingelela abafowethu bengangizondeli bakithi. Ngiyababingelela bonke. Igama futhi ngubambanani Dube, lisale kahle zihlobo zami.
Kumagumbamani omhlaba, kumagumbamani omhlaba zithi sizo sikamthwaka zivuka vuka uzithathe isikhathi yiso sona lesasikho esinye. Sanibonani kuzo zonke indawo, sibonge kakhulu kubaphathi beStudio 7 abayibona indlebe namehlo ethu. Obingelelayo kungusitini Dube ekhaya ngisekhizi kukwati 12. Mbonga kakhulu ukutholakala lithuba lokuthi ngike ngithi kancane nje ngenkosi okujabulise umoya wami ngosuku lwanamhlanje. Okuzindaba ezimnandi ma ngabe kuyukuthi umthetho uzodlala indima yawo ngendlela eqondileyo, kuyajabulisa ukuthola imilayezo othi yona Obed Mpofu usephiwe amahola angama-24 ukuthi aphume kulelo plaza kade sefuna ukuliqhwaga. Injalo-ke izano ma ungathi ucabanga kancane izokusebenzisa ukusebenzisa ukusebenzisa thethi kuqeda ukuphosela phana njengamafinyela. Ngithi kulaba ababone ukuthi it's time yokuthi bamkhafule benze kahle, sengathi laba kade besazokwenza ukufana nokwakhe bangavele bami ukuhlukumeza abantu bemathebeleland babanikeza indawo yabo. Hamba kahle Obed Mpofu, singabe bekusiya ngami ngabe vele uvele uthuthe lo muzi wakho emathebeleland yokwakha khona le Harare ngoba kithi awusengumuntu.
Salibonani balaleli, salibonani basakazi abahle, salibonani mthwakazi omuhle. Linjani? Okhulumayo nguChama eBulilima East. Bantu bakithi, bantu beMathebeleland, bantu besiNdebeleland, bantu besiKhalangeni Mavenda, asifundeni ukuthandana, asihambiseni ukuthandana phambili. Lizabona izinto zethu zisiqonda, zisilungela. Asithandaneni, asizwaneneni, asifakeni uthando phambili. Sizwane njengabeChabi bayezwana. Singakhangelelalani phansi, asithandaneni bantu bakomthwakazi, asibeni lento engeyethu. iMRP ayibe yiparty yethu. Asiyekeleni ukusupporta amaparty eMpumalanga, asizisupporteni njalo bantu bakithi, kambe sizafa abantwana bethu sibachiya behola umumbu njengakhona kusikwenza ukuholiswa umumbu. Abantu sebephilele umumbu, sifuna imisebenzi. Sifuna abantwana baqhatshe, abantwana bethu baqhatshe, sifuna imisebenzi hayi umumbu. Ngiyabonga.
Ngichukuthi bakithi siyacela futhi siyancenga, sesilimile thina singabalimi base-Antlo, sifakile ingoloyi, imali kasiyiphiwanga. Kufuneka imali yokuthi sithenge ifertilizer emhlophe, kufuneka imali yokuthi sithenge umuthi wokhula, sithenge umuthi wezibungu, umumbu wethu uyaphuka. So siza kwenza njani? Sithi ukuthi akele isitelele abantu, thina phela kakula muntu esingakhuluma la, ngoba yona i-depot yethu ayikasiteli lutho ukuthi kathi sifakile nje singaphiwa imali okubamba imali kuyini.
Bantu bakithi linjani lonke lapho kwisitudio sezina balimi besitudio seven le-entertainment zindaba zethu obingelela ngu-TB Ncube laphana. Bantu bakithi kulo munye ubhuti ngiyamuzwa nje emalangeni laphana sithi khona isitudio seven yabandlulile ithatha abantu be-Plumtree nje esikhalangeni. Isitudio seven ayithathi abantu be-Plumtree nje kuphela, ayikhethi futhi njalo. Sibaningi kakhulu uma uthi ulalela indaba from emagrupini bobheka ukuthi igrupu eyiwanile abantu abayi 200 something. Ucabanga ukuthi amagrupu esitudio seven maningi kanjani, akhona ubusucabanga abantu abalelela indaba from kuradio ukuthi bangaki. So siyacela ukuthi lingakhulumi kanje ngododa, sibaningi kakhulu abantu abalelela isitudio seven. Ngiyabonga.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi inkantolo ye-Supreme Court kwele Gambia isilahle isicelo samabandla aphikisayo esokuthi yesule impumela yokhetho olusanda kwedlula lapho okunqobe khona umongameli Adama Barrow. EAP ithi kufe abantu abangamachumi phose amane 38 kwele Sudan izolo kungozi yokudilikelwa ngomgodi. Singene kudaba lwemelika. Amapolisa eDenver esabelweni seColorado athi aphakathi kokuphenya udaba lomunye owesilisa ovuke ubhova ngomvulo wadubula abantu abane bafa kuleli dolobho njalo walimaza abathathu. Umsolwa ube ngowesihlanu ukufela kulesi sehlakalo ngemva kokudutshulwa ngamapolisa. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Pazen utshele intathelizindaba ukuthi basadingisisa ukuba kahle kahle kungani umsolwa enze isiga esinje. Ukudutshulwa lokubulawa kwabantu mahlayana eMelika kubhahile ngoba impopo itholakala kalula. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Ncube.
Isehlakalo esenzeke eDenver laphana eColorado yisehlakalo esethusayo esishwaqisa esihlasimulisa umzimba okwamagama. Ungasibukisisa uzwisisa ngcono ukuthi nxa kuthiwa umbhobho yinkafula kufa kukhulunywa ngani. Asonto yokudlalela duze kwayo, yinto engasiqeda isibhubhise sonke ngesikhashanyana esingasho lutho ngokuphazima kweliso kusale abantu kuluwaca befile phansi. Nxa uqathanisa lezi khali ezifana lengqamu uzazwisisa ukuthi umbhobho uyingozi enkulu esabisayo. Ungakhangelisisa futhi khona ngale endaweni yaseColorado bengikhangele lapha izivalo zenhlanganiso ebizwa esibizwa ngokuthi gun violence archive uzathola ukuthi sona lesi bekuyisehlakalo sesi 13 ngawonalo unyaka ka 2021 ubusubukisisa futhi yona iAmerica yonke jikelele uzathola ukuthi izingokwezibalo kubaliswa ukuthi sokulezehlakalo ezifika 700 lapho abantu kusehlakalo esisodwa abavulela ngenhlamvu kufe abantu abaningi okwamagama.
Lu ngaqedwa njani udlakela lwemibhobho loluncube?
Okokuqala, ungabuza bonke abantu abafuna ukuthi baphathe imbhobho abavela eChatshalazini. Iningi labo bathi bona badinga ukuthi baphathe imbhobho ngesizathu sokuthi badinga ukuthi bazivikele. Indaba yokuthi abantu bavikeleke yinto esitholakala ngisho la ku-constitution yelizwe ngoba i-security noma ngithi ukuphepha ukuvikeleka komuntu kuyinto eqakatheke kakhulu emphakathini. Mina bengizacebisa ukuthi kudingeka ukuthi uhulumende aqinise ngokwezokuphepha ukwenzela ukuthi abantu bazizwe bevikelekile, abantu bazizwe bephephile. Nxa abantu bengazizwa bevikelekile bephephile, isidingo sokuthi bayefunana le mibhobho abaningi bakhona abasoze bebe laso. Siyakuzwisisa futhi ngiyakuzwisisa mina Mathupa ukuthi kwesinye isikhathi bakhona abanye abantu ngemise benzi langezimo abaphila phakathi kwazo kuba lasi sizathu noma kuba lezi zathu ezenza ukuthi kudingeke ukuthi baphathe imibhobho ingaphathwa ngamaphoyisa noma ingaphathwa ngamasosha kuphela kodwa labo baphinde bayiphathe imibhobho izimo zakhona kuyabe kudingeka ukuthi mazi zabukisiswa udalwe imithetho ezoba very strict eqinileyo ukwenzela ukuthi imibhobho le ingaweli ezandleni ezingafanelanga. Siyakuzwisisa lokhuyana. Then okunye okujwayele ukuhlupa umsakazi yikuthi uthola ukuthi abantu abavele bevulele ngenhlamvu ezikhathini eziningi kuyabe kungabantu ababele izimo ezibucayi. Uthole ukuthi abantu banama stress, i-stress phela emhlabeni lo esiphila kuwo zibangelwa izinto eziningi kakhulu. So kuyabe kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abazithola besesimweni lapho ababa lama stresses khona bayebonana labona laba abasebenza ngezimo ezifana lazona lezo into esikhuluma ngayo lapha sikhuluma ngaloko kuthiwa i-counseling phecelezi ukwenzela ukuthi bancediswe.
Umnumzana Khanyisane Ncube uhlaziya ezombusaswe sixoxela eseNew York khonapha eMelika. Kunjalo nje owake waba ngusenator weNevada njalo wakhokhela ibandla lamademokrasi kudale lesenethi umnumzana Harry Reid kaSeko. URid ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyankalombili lambili 82. Umkakhe uthi ubulawe ngomkhuhlane wemvukuzane. Umnumzana Reid waba lilunga lephalamende okweminyaka engamachumi amathathu kusukela ngomnyaka ka-1987 wazotshiya umsebenzi ngo-2017. Wadlala indima enkulu ekupasiseni imithetho yebandla lakhe ebalulekileyo egoqela owezempilakahle owapasiswa ngesikhathi sikamongameli Barack Obama owe-Affordable Care Act owaziwa kakhulu ngokuthi yi-Obamacare. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 izolo. Amapolisa axwayisa uzulu ukuthi achiyane lokugcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi olahlekelwe yi-$45,000. Ibandla leMDC Alliance lithumela amazwi entuduzo emolini kaArchbishop Desmond Tutu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.